So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazi we Studio 7 lamhlanje ngolesihlanu mhlaka 16 Lwezi 2018. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZanu-PF lethi ibandla leMTC lancedisa amadokotela ekuloveni ugwalo olujulileyo oluveza ukuthi ibutho yilo elabulala abantu eHarare lonyaka.
For human rights, I don't attend the Senator. I end the commission, the Shanghai Lavand, which is what I want to go to the vaccine. Who will be who fuckers
who think to enjoy the city to military vaccine? What do I even the MTC? I say, Konoko, ibandla leZanu-PF lithi amadokotela asanda kwethula ugwalo olujulileyo ngokubulawa kwabantu eHarare ngoNcwabakazi lonyaka ancediswa libandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Tshamisa ekulobeni ugwalo lolu. Lithi lokhu kuphume sobala ngoba uphenyo olwenziwe yinhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights olwenziwa emphakathini njengalokhu okwenziwa i-commission ehlolisiswa ukubulawa kwabantu abayisithupha eHarare lonyaka kusanda kwenziwa ukhetho. Bathi ke lokhu akuzange kwenziwe njengakhonoko. Inkokheli yebutho ithi ibutho kalidubulanga muntu loba nje kulabo mabonakude abaveza ukuthi amasosha ayidubula abantu. Umnumzana Believe Gawule obandla leZanu-PF utshele iStudio 7 ukuthi amadokotela la abephathisana lebandla leMDC ekwenzeni uphenyo lolu.
Doctors of Human Rights, I don't attend the Senator. I answer Ellen Gelat says the commission, the Shanghai Lavand, which is what I want to go back to. Who fuckers would into injuries with 2 minutes in the band?
Utuaning Olulu Avalon's Leo, Lahambelan and Lucan Wenzo, a Catholic Commission for Peace and Justice, who's a Kube Leskat Lessons of Lavandu, Mompukazo ground. So, see, I want to see you be Kuluma Lavandu, a Jula, a interest in Jalo. So, I got to go to Suba Lavandu Abagobuto, a Lavand Police about I. Ibutho azange lidubula abantu. So kunoku kujoni nxa sokulokuvezwa into ezinje.
Ye, ibutho nxa besijala abesibuthweni asithini thina bathe befakaza lapha futhi njalo. Umkhulu wabutho uthena kungcono bakhangele la lokwaphuma kwabomabonakude okunje ama-television lani lani okwakuphuma kubo-CNN nakubani bani kudlalwe nje kuhle kutshengise lokwabuzaphuma khona iqiniso elipheleleyo ukuthi nanguyani umuntu ekwenza ukwenza engubani emingaphi inhlambulwana nantu asuka lapha bulimazi umuntu akulanduleki kulo yabekwenzile nxa kukhanya njengoba kwaphuma la kumabona kude noma ngubani owakwenzayo kuzawasobala kuphuma egcekeni.
Singathi ke i-Doctors for Human Rights leyo bona zani ilungile yini manje ukuthi iphume logwalo olujulileyo kangaka.
I-Doctors for Human Rights ngingathi mina Gibbs into ekhona yokuthi ekwenzeni khonoko lakho bebemelela bethi nxa besenza khonoko bethambe thatha imibono yabantu kube yinto eyaziwayo ngoba mhlawumbe abanye abantu njengoba kathi sikule nto izinto zombangazwe lezi zikhanya zingaqondakali zinje abanye labo bangaba namaqhinga Gibbs okuthi bathuthe leyi ndlela bele ngxenye yabo bayisekelayo ukuthi ibe yiyo ukuthi okufumaniseka iyiyo lo mlando ukuthi yeyiyawo nalabantu. Kodwa ke nxa babekwenzeke kusensida kunjalo kodwa ke silalele futhi lakukomishini abantu ade into ade zikhunywa ngabantu mhlawumbe kungaphosa kuhambelani lakhona kade kukhunywa ngabantu ezindaweni ezinye lapho kade kuthele khona abantu abakukomishini ade bekhuluma kodwa bebenika nje imibono etshiyeneyo kodwa lakhona kukhuluma kudoctor for human rights kukhona ke kuthontela kuyakhanya ukuthi izinto ezinye ade zikhunywa ngabantu. Ikomishini layo indana iza kupha umbono wayo ngemva kokuthi siqedile umsebenzi njengokuthi isiphutshisa nje umsebenzi iwethule nje kumongameli. Kuza kuthi-ke umongameli laye njengomuntu wabumba ikhomishini ebese siba ngumuntu njalo laye kipsozaba le ndlela yokuthi abantu laba bathiwani okudinga ukuya ukusemthethweni kwesekusebenza ngomthetho amadala ezomthetho abasekusebenza afumanisekele bela macala njalo. Njalo bonawo bantu balomlando wokuthi basuwe lawa ababebele abangabanikazi babantu bele abathile basuwe kulabo abathe abalomlando wokuthi ayibo abakwenzayo bakuwenzayo lokhu obabangele ukufa kwabantu.
Umnumzana Mbilivi Gawule lilunga lebandla leZANU-PF uqhubeka xoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo nkosazana Davita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC othi kuyayangisa okukhulunywa ngabantu beZANU-PF abakwazi kahle ukuthi ibutho labulala abantu ngoncobakazi.
Abantu beZANU asisakwazi ukuthi baseseright yini lokhu basitshela ukuthi bafuna ukuthi silime imbanje, asisakwazi ukuthi sebezilima yini ngoba sonto yokuqala leki ayisiyo yokuqala le. Nansi i-CCJP yenza njalo, yaka yenza ama-commission yayihamba ngasense ngoba kwakusesabisa abantu babesesaba ukukhuluma. So ayikhona into ze-commission yabo leyo yokuntshontsha imali yabantu ababesezimbabwe yabomotlante leyo ababhoda lelizwe bebuza ukuthi abantu badutshulwa khona kule video ye-Jamestown badutshulwa. So uGawule umele akhulume njalo antu nce ngokuthi nqe angaphenduka njengoba this time around ngaphenduka ngeParliament. Khona lokho kubhaliwe lilo iqiniso phambi kukamlimi and layo abantu bezama bayakwazi ukuthi iqiniso ngalelo ngoba ukucubungula okunje so yikho okwenza ukuthi kube lezidera ngoba ngakwasela ngalo ubufakazi bona labo bona lobo ngabe izidera kayibuyanga ukuthi kabanelisi ukuthi bahambe emazweni betshontshe imali yethu bayeyidla khona ngale thina sesidla incoxo zomlomo.
Nxa sesibona-ke Makhumalo, ugwalo lolu luyatsho ukuthi bolaba abantu abakwenza konke lokhu kumele bebotshwe. Ubona nzani bangabotshwa mbani njengoba uhulumende enguye ngazani uyabethelwa lapho isikhonkwane eqolo?
Thina njengebandla le-MDC ngo-2008 sacatshela ngabantu abayi-500 sabhala ugwalo ibizo lomuntu owacatshayo, isithupha sakhe, ekhaya lapho avela khona, umuntu owamcatshisayo, i-ID yomuntu wangkhona owamcatshisayo, le address lapho ahlala khona. Sahambisa ku-Attorney General, sahambisa e-Jomiki. Lanamhlanje laba bantwana sikwazi ukuthi banga akulo wabotshwayo, akulo walanjwa ngamapholisa. So kuvele into yabo kuleli lizwe abonayo bababotshwa, abonelwayo yiba babotshwayo.
Unkosazana Davita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye eseHarare.
Abalwa impi yenkululeko abahlala esabelweni seMashonaland East sebebambisane labasemashonaland west abafuna ukuthi umnumzana Christopher Mutswangwa obakhokhelayo achiye isikhundla sakhe esiphezulu. Bathi uMutswangwa ungcolisa igama likamongameli Emmerson Mnangagwa owayemkhathe ukuba ngumcebisi wakhe usanda kususwa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Iphephandaba leZimbabwe Independent lithi umthelo osanda kwethulwa ngumnumzana Mthuli Ncube we-2% tax usubhidliza amabhizimusi. Iphephandaba leManika Post libika ukuthi amakhampani afisa ukuthi wakhiwe indawo okuzahlolisiswa ngesiphangiphangi impahla engena lephuma kwele Zimbabwe. Unkosikazi Monica Mutswangwa uthi intatheli zindaba kumele zisebenze ngemfanelo ukwenzela ukuvumbulula inkohlakali lokunye okufanayo. Uthi lokhu kuzakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngemfanelo.
Ndaba weMtoko siyakuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebiseMtoko Center lani baseChipinge ngeviki edluleyo. Kwabakhuthwe yilezi ndawo ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye Voice of America imanyene labe media center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usilensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolesithathu mhla ka 21 Lwezi kusukela ngo 6:30 kusiya ngo 8:30 ntambama eCrown Plaza Hotel eHarare. Lingxoxo siyayisakaza njalo enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele, le VOA Studio 7. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Le Studio 7 lisizosiphuma ngapha e Voice of America e Washington. Wamanje ke soku isikhathi senu phela ukuthi liyathulele uZulu elifisa ukuthi abantu bekuzwe. So siyabona ukuthi liyasithumezela imlayezo lomnyenga kakhulu. So lati siyabe sidopadopa khonapho sifaka khonapha ke emsakazweni. So nxa ufuna ukuthi usithumezele umlayezo lo, usithumezele kuWhatsApp kunombolo ethi 012024650318. Zaphinda njalo 012024650318. Uwenza njalo phela kumele ufitizele kulungana phela okubhalwe audio kube suzirekhoda phela. Ungavele urekhode khonapho sukusithumezela kunombolo leyo ungakhohlwa 012024650318. Wonisize omunye ukuthi utheni namhlanje.
Imigoma kakhulu sebenza egoli hlala endaweni okuthiwa kuse-Orange Farm. Isitu sibhekane nazo egoli kunzima lapha egoli lapha kunzima imisebenzi ayitholakali selikabuhlungu imali zerenti nemali zokuthi sithumezele abantwana emakhaya asikho free jase sihleli ngisa kuloo nto esizoyenza noma kwasekhapho nale ngoba sizakhona lapha egoli kodwa-ke nakhona siphila nzima asikhululekanga asikhululekanga mpela kodwa esolapha esingapheli imali abantu bayabulawa everyday siyabandlululwa sihleli nje nenhlala abathandi nakhona abathandi sihleli nje ukuthi akuyila nto esizoyenza ngoba yikho lapha esiphilapho isinga abafowethu abanye abafambele nasayana nje into eyenzanga lutho engenzanga lumuntu uyabulawa ngokuthi nelizela ngaphandle.
Ye lingakhohlwa ukusithumezela sibili kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318. Zaphinda njalo 012024650318. Ye, so ke siyabona ukuthi abaningi benu liyangena khonapho. Ye, lingene sibili lisezele khonoko. Sike sibone mpela ezivela emazweni atshiyeneyo. UKing Jong-un wawele North Korea usanda kubuyikela abantu khona ngale elizweni lakhe ukuthi sebelolonga isikhali esitsha loba nje ilizwe leli lingafisanga ukuthi likubeke sobala ukuthi isikhali lesi ngesani. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ithi ilizwe le-Iran kumele lime ukulengisa abantu mahlayana lokuvalela abanye abantu entilongweni bengathonisiswa amacala. Lokhe kubalwa amavoti esabelweni seFlorida kwele Melika kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo. Abantu lokhe bekhangele emkhathini bemelele ukuthi izulu line. Kwezinye indawo abakatholi lona ithonsi. Sesiguquke na isikhathi sokuthi izulu line kwele Zimbabwe. Kumele abalimi benzeni nxa kusazakala konke lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele lomnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima.
Ya, ukutshintsha komkhathi lokho yinto ekhona esesiyibonile ukuthi isikhathi sokulima kumbe sezulu kuqaliswa kwabo kwalo kuba delayed. Nxa sekusiba delayed futhi kaningi-ningi kuba lama esikuthina ama mid-season drought kumbe dry spells. Ukuoma lokuyana like ngenyanga ka-January February kuyabe kuwomile okubangalisayo izilimi zithwala nzima. Khonokho siya kunanzelela ukuthi kukhona ukutshintsha komkhathi okuthile ebesingakubonanga izulu.
Ye,
khonokuhle abalimi khonokho bakunanzela. Khonokho futhi kuyenza ukuthi abalimi besihlekele kuplana. Ngoba kungasakwazi ukuthi ngihlangile yathi, ngihlangile nini. Kuyalimaza amaplans abalimi kaningi.
Ye, so manje kumele benzeni abalimi nxa sokuthi?
Abadala nxa bekhuluma bathi bona uNkulunkulu akakhalalelwa, limqotho lelo. So okwenzakalayo ukuthi of late bakhuluma ngesithi thina yi-climate smart agriculture. Kusafundwa khona lokho yizinto ezintsha. Kodwa kungananzela futhi izolo bekukhona phela kancane. Abazali izolo bebekhaliphile. Vala bekhaliphile, bayawubala umkhathi, bayakhangela umganga ukuthi umi njani. Bese besenza okuncane abakwenelisayo, okusalayo sebethembele ukuthi uNkulunkulu uyasiza. For example, kathesi esingakwenza njengabalimi, yikuthi ngasiyalima kathesi komile. Why? Sezele ukuthi khona izulu elincane elizanetha, lingagelezi, lihambe lonke. Kodwa amanzi abanjwe lapho okulinywe khona. Ungenza njalo ukuwoma indawo naleyo eyabisinethiwe ilinyiwe iyaphuza ukuwoma ngokuqala khona lokho. And futhi kuba kuhle ukuthi bayenze i-dry planting kuzaphuza ukuwoma ngoba ukwazi ukuthi i-next izulu liyabuya nini. Okunye futhi singalimi indawo ezinkulu kakhulu. Indawo ezincane ungazilima kahle kahle ziyakunika ukudla okuningi. Lokhu ngikhulumela ukuthi khona kukhona okunye abalimi abangakwenza ukuthiwa yingubo, ingubo kaNkulunkulu, you know that blanket, i-mulching.
Mm-hmm.
But ngendlela yokuthi khona utshani abutholakale, amahlanga, inkomo konke, kuyahlupha ukuthola khona ukusebenzisa njenge-mulching. Kodwa ngicela ukutshela ukuthi nxa izulu lingana okokuqala kade seyimbozi amahlanga imi, uyacinga ukuthi amahlamvu wonke ezihlahla ayakhukhulwa ngamanzi akhona agcwala ezifuleni. Singadondi asambeni siyobutha siphosele ensimini yethu sizame ukukhava indawo leyo esesiyilimile. Kuyasiza ukureduce lokho esithi thina i-evaporation angazi ukuthi yithini ngesindebeni. I'm sure abalimi bayakwazi xa langa lichisa kakhulu laphana amanzi aphansi ayachisa bese phephuka. But singakhava ukuphephuka khonokho kuba nganino. Ngiyakwazi ukunzima simule ukuthola ini khonokho esingakhava ngakho. Kodwa akuthi nxa uphuma ungakayi e-bottle store uthatha isaka ungene esikotsheni ubuthe uphosele ensimini ubusiyazinathela. Mbayimbayi kuza kusiza. Ngiyakwazi futhi ukuthi amahlanga emasimini sesiwanikile inkomo ngoba ukudla kwenkomo lakho kuyahlupha. Kodwa analani inkomo ezingawathandiyo amaningi-ningi singawalahli, singawachisi. In fact, vele emasimini ethu nxa kungeso singachisi, umlilo kawuzile emasimini. Akuthi konke okumile emasimini kuvele ukukhula sikubuthe, sikubuthelele kube yi-mulch, ingubo esizayifaka ngaphi emasimini ethu. Njalo futhi lokulima lapha asilimeni izilimo ezingathandi izulu eliningi. Ngapha kwethu emaNdebeleni madoda asandeni back to uNyawuthi otshweta, you know, amabele lakana upoko yabo.
Mm-hmm.
Yikudla okuhle okumnandi futhi okwakhayo futhi okulahla lama BP lasegcwele izisuku. So izilimo zenezo ezingathandi amanzi amaningi yizo sekufanele ukuthi ngazi yalinywa kathesi kwenzela ukuthi kungaba dry say temporal la botshingana company uyakwazi ukuthi uzavuna kuphela okuncane.
Umnumzana Everson Ndlovu ingcweti kwezokulima besixoxa laye ekoBulawayo. Ye, njengoba ulithembisa kwami izolo silayeke umnumzana Ruben Ndlovu opheka phela ezifela emlonyeni. Uyabulala ngokupheka sibili lalelani lizwe ukuthi uthini.
Esikhathini esiningi mina ngipheka endlini lapha lo mntanami siyabe sipheka nje sizidlela. Kodwa-ke siyenza ama-wedding, siyaphekela ama-functions, ama-birthday parties, ama-wedding, loba ngama-graduations, ama Christianini lama Christmas parties ama church closing parties sawayenzela nawo siwaphele ukudla kumnandi kakhulu okunambithekayo
baya kubiza kumbe kuhamba njani
yeah ayi baya sibiza abantu mabe bethole ama reference kunaba reference ayo ukuthi hayi kunomuntu nje wakwamphekela endaweni njaye wamphekela kamnandi omunye mhlamba abone khona lapha ku Facebook njoba sihlala siposta abe sefoni ukuthi awu ndoda ngibone kule nto eso lingangenzela kanjani bese sikhulumisana ke labantu ukuthi hayi thina sisebenza ngalendlela uthole ukuthi siyakwazi ukubayenzela ama menu abantu siyakwazi ukubayenzela ama shopping list lama quantities and all that lama qualities of the product ukuthi bangathenga kuphi nakuphi sizama ukuthi abantu bangaspend imali eningi kakhulu bethenga izinto ezingalasidingo sokuthi bazithenge sizama ukuyenza i-cost effective and mase siphekile thina into ejiphileyo ledurayo yabo ungasayazi ngoba sizosebenzisa ama-spices the right ingredients othat ma usidla na uthole utha phela lapha umehluko awuthole njalo ma ufuna ukuthi sikuthengele thina ukudla bese siyakucharja siyathenga ukudla bese sicharja per head maybe uthole ukuthi siyacharja any amount esovumelana ngayo but asibo laba abantu abafuna ukubulala abantu ngokucharja sicharja kahle then sivumelane masivumelene siyahamba mpela indawo eziningi kakhulu la kubo Wales siyafika vele siyahamba nje masibiziwe thina sivila lapho ku-driver siye laphayana
ye khuluma labantu bangakuthola njani
abantu thina bangakuthola mpela khona lapha ikakhulu abahlala khona lapha e-UK labo Scotland labo Wales akukho kude kakhulu ukuthi singaya masibiziwe so sinamafoni lapha mpheka lo cousin wami umzala usibonile Ncube nguye umuntu engiphethe i-business la esigijima sonke isikhathi uma kuthiwe siyabizwa sitholakala nginepheji ku-Facebook lapha nebhalwe ukudla yipheji edumileyo mpela ithi ukudla on my Facebook anyway ukudla konke kukhona khona laphana abantu bangakubona bakhetha bakuthandayo ukusithola siyatholakala mpela enambeni ezithi 078-339-62-724 i-number zase-UK njalo ma ungakwazanga lapho kule number ungachiya nje message khona lapho ku-Facebook ku-messenger siyakwazi ukuthi sikuthole sibuye back kuwe le email ikhona lapha ni-email address ungafaka ku-email address u-email siyakwazi ukuthi sibuye back to you
awuboni ke endlovu baba ungadina lokusasa usithumezele ulusu phela
zakuthumezela dube hayi maduzana nje uzaduma ufika laphana kobulawayo uthole lathi sesikhona lapha sesibhalile indawo yethu esokuthengisela khona kuthiwa ukudla siyabonga dube sibonga lina elithela sithinta baba la sikhuphula lathi emsakazweni
ye siyabonga kakhulu ke ndlovini kunangapho ke Ruben Beletane sike sizwe ke ezomculo lamhlanje silaye phela uqhawekazi silithembise izolo nangu lapho
kubaleli umama wa-Africa sasibona ukuthi abanye abazali balahle izingane zabo balahle emzini badampisa ingane so lapho ngiqonde kubo ukuthi ngikhuze ukuthi kuyisono lokho bayibulalelani ingane ayibulawa ngabukhulele izinto ingane kulokuthi ubulane esikhala ngalabo bazali abalapha izingane
mazengakhotholekithi kutya bale ithi bayangizonda ithi bayangizonda mabe ngakhala yithi mina ayanga khala yithi mina ezendelo khona lami ngangena kulona mabe ngakhala yithi mina ayanga khala yithi mina ezendelo khona lami ngangena kulona lapha ngichayini yedwa kodwa ke kuma backing vocals ngangisizwa yisuka i-students amabhukudwane lapho nabafana bakithekhezi lapha amabhukudwane ayensiwejiza laphana kuma backing ngibe ngizibhekhe njalo so iqembu nje liqembu lamunithi ngizinda ngizinda iqhawekazi labomthwakazi kodwa isiqhawekazi leligama ngalinikezwa ngabalandeli eziqhawekazi iqhawekazi laye lakhula ngalijwayela nami lese ngisebenzisa yini
nxa abantu befuna-ke umculo wakho kumele bayenzeni
ngiyatholakala kufacebook umnicki s iqhawekazi ngaxhumana nami futhi ku-060 466 0485 kuphoke lakuwhatsapp iyasebenza benamba esaba ngangithola khona ngithi kubo bonke abalaselinye lithanda kakhulu bengicela i-support yenu ngaso sonke isikhathi lisupporte kakhulu lukhona uhlelo imaskandi emuntwini esinalo lapho okungakhethi khona omaskandi bonke ejikelele sithi bonke abaculi besondele nabantu sicela ukuthi besisapote sithenge umculo sekhaya siyabonga kakhulu
sibonga kakhulu kodwa kokugcina ke ube susitheliti wena vele uthandana isithwala amaqebelengwana kuyini okuthandana
mina ngithanda isithwala
esilala
ukudla kwasekhaya kuyaqinisa umzimba lonke lamaqebelengwana umuntu ongakhethiyo
lapho emendweni uthethwe awujadanga ume njani
awumithi kachadwanga nje kakachadwayo usazimele nje ngedwa ngiqhuba umfuzi wami
awubone ke kulungile sibonge kakhulu ungadinwa kusasa mama
okay la ngiyabonga kakhulu
siyacela ukuthi lisithumezele konke nje lifisa ukusithumezela khona ukwenzela ukuthi sisebenzeni sonke sikhona pha e-studio 7 lingakhohlwa phela lokuthi nxa lifuna ukuthi lisithumezele i-audio liye kuwhatsapp lingafika kuwhatsapp kwambana selirekhoda lisebenzisa lokhona okubhala i-audio libese lisithumezela kunomboro ethi 012024650318 singakehlukani ngokuthi sikhangele ezinye iindaba bezikhokhela namhlanje ibandla lezanu PF lithi ibandla le-MDC lancedisa amadokotela ekulobeni ugwalo olujulileyo oluveza ukuthi ibutho yilo elabulala abantu eHarare lonyaka. Kodwa ibandla le-MDC lithi amadokotela ayitshaye ekhaleni. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje ngasidibaneni ntambama. Olivalelisayo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube.